Isahluko 58. Wenza izinkwa zibe zineng, axwayise ngemvubelo. UMateyu 15 verse 32 kusiya ku 16 verse 12. UMarko 8 verse 1 kusiya ku 21. Okusesihlokweni lesi. UJesu unika amadoda ngu 4000 ukudla. Uxwayisa ngemvubelo yabaFarisi. Amaxuku amakhulu aze kuJesu esabelweni seDekapoli empumalanga yolwandle lwaseGalile. Afuna ukuzwa uJesu efundisa njalo afuna ukwelatshwa. Abuye lamabhasikiti amakhulu alokudla. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uJesu utshela abafundi bakhe athi, ngibazwela usizi abantu laba, ngoba sebehlale lami okwamalanga amathathu futhi kabalakudla. Nxa ngingathi babuyele emakhaya belambile, bangaphela amandla endleleni, njalo abanye babo bavela khatshana. Abafundi bayambuza bathi, kambe endaweni le khatshana lemizi kulomuntu ongathola izinkwa ezeneleyo ezingasuthisa abantu bonke lapha. UMarko 8 verse 2 kusiya ku 4. UJesu yabephendula athi, lilizinkwa ezingaki? Bona bathi eziyisikhombisa lenhlanzi ezincane ezilutshwane. UMateyu 15 verse 34. Ngemva kwalokho uJesu utshela abantu ukuthi bahlale phansi. Uthatha izinkwa lenhlanzi akhuleke kuNkulunkulu abesenika abafundi bakhe ukuthi banike abantu. Isimanga ukuthi wonke umuntu uyadla suthe. Lanxa kudla amadoda angaba yi 4000 kanye labesifazane labantwana, kusala ukudla okugcwala amabhasikiti amakhulu ayisikhombisa. UJesu utshela amaxuku ukuthi ahambe, abesesuka labafundi bakhe ngesikephe baye emagadani esekhunjini olusentshonalanga kolwandle lwaseGalile. AbaFarisi lamanye amalunga eqembu labaSadusi bafika bazama ukulinga uJesu ngokumcela ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini. Kodwa uJesu yananzelela inhloso yabo. Abese baphendula athi, nxa sekuntambama lithi, umkhathi uzabe umuhle ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo. Lekuseni lithi, lamhla kuzaqanda njalo lizakuna ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo kodwa kulamayezi. Liyakwazi ukuchasisa ukukhangeleka kwesibhakabhaka, kodwa kalenelisi ukuchasisa izibonakaliso zezikhathi. UMateyu 16 verse 2-3. Ngemva kwalokho, uJesu batshela ukuthi kakula sibonakaliso abazasitshengiswa ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona. UJesu labafundi bakhe bangena esikepeni baqonda eBethsaida esekhunjini olusenyakatho mpumalanga kolwandle. Bathi besendleleni, abafundi bananzelele ukuthi bakhohlwe ukuthwala isinkwa eseneleyo. Balesinkwa esisodwa kuphela. UJesu ukhumbula ingxoxo akaba layo labaFarisi labaSadusi abangabasekeli bakaHerod. Yikho exwayisa abafundi bakhe sithi, hlalani livula amehlo enu, liqaphele imvubelo yabaFarisi lemvubelo kaHerod. Abafundi ngokungazwisisi bacabanga ukuthi nxa ikhuluma ngemvubelo ukhuluma ngokuthi bakhohlwe isinkwa. UJesu ebona ukuthi kabazwisisi uthi kubo, kungani liphikisana ngokuthi kalilasinkwa? UMarko 8 verse 15 kusiya ku 17. Abafundi kumele bakwazi ukuthi uJesu kakhathazeka ngesinkwa ngoba usanda kupha izinkulungwane zabantu izinkwa. Uyababuza athi, kalikhumbuli yini ukuthi ngize ngihlephune izinkwa ezinhlanu ezaphiwa amadoda angu 5000 labutha amabhasikiti amangaka egcwele iziqephu? Bathi kuye, angu 12. UJesu uqhubeke sithi, ngesikhathi ngihlephunela amadoda angu 4000 izinkwa eziyisikhombisa, iziqephu elizivuthileyo zigcwala amabhasikiti amakhulu amangaki? Bathi kuye, ayisikhombisa. UMarko 8 verse 18 kusiya ku 20. UJesu uyabuza athi, kungani lingazwisisi ukuthi bengakhulumi lani ngezinkwa? Uqhubeke sithi, qaphelani imvubelo yabaFarisi labaSadusi. UMateyu 16 verse 11. Abafundi bagcina bezwisisa ukuthi uJesu utshona. Imvubelo iyabilisa iphinde ibangele ukuthi inhlama ikhukhumale. Yikho uJesu ukhuluma ngemvubelo ukuze atshengise ukonakala. Uxwayisa abafundi ukuthi baqaphele izinto ezifundiswa ngabaFarisi labaSadusi ezonakalisayo. UMateyu 16 verse 12. Imibuzo. Kungani amaxuku eze uJesu? Ngesikhathi uJesu ekhuluma ngemvubelo abafundi bakhe bacabangana. UJesu utshona nxa ekhuluma ngemvubelo yabaFarisi labaSadusi.